umkhokheli webandla le-People's Democratic Party njalo eyisiphatha amandla se-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti uthi umanyano lo uzamemezela impumela yokhetho ngemva kokuthi inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission yenze lokhu ngoba bayakwazi ukuthi iZEC iza kuba madolonzima ukumemezela impumela yalolu khetho njengenjayelo. Umnumzana Biti ubekhuluma labalandeli bomanyano we-MDC Alliance eSaguva Stadium eMutare lamuhla lapho agcizelele khona ukuthi kusobala ukuthi libandla lakhe elizanqoba kulolu khetho. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa laye ugcizelele ukuthi ibandla lakhe alisoze livume ukuqelibezelwa kukhetho njalo nguye ngokwakhe ozakhokhela abatsha ekuphikiseni lokhu. Uphinde wachasisela abalandeli bakhe inhlelo azaziqhuba ezokuthuthukisa ezemfundo, ezomnotho lokunye. Ngakwelinye icele umongameli Mnangagwa namhla uthembise abokholo lwesipostoli enkonzweni yeJohane Marange Apostolic Church emafarariqua eManicaland ukuthi uzathuthukisa inhlelo zabo zokulima. Umongameli Mnangagwa obegqoke izembatho ezimhlophe zaleli bandla uphinde wabala amavesi ambalwa eBhayibhelini njalo inkokheli yaleli bandla yathi kusobala ukuthi nguye ozaba ngumongameli ngemva kokhetho oluzayo. Ngakwelinye icele umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa kuhulumende lakubandla leZANU-PF umnumzana Constantino Chiwenga lamhla uqhube umhlangano werali elokitshini elidala eMbare eHarare lapho athe uhulumende uzadiliza izindlu kulindawo akhe ezintsha eziqinileyo okwenzela ukuthi abantu behlale kuhle. Uphinde wagcizelela amazwi akhe okuthi abantu bengabhadali imithelo kukhansili ngoba ingaqhubi kuhle umsebenzi. Umnumzana Chiwenga wengezelele wathi uhulumende nguye oselungisa imigwaqo ngoba ikhansili isehluleka. Ngakwelinye icele omunye umkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe ube lomkhankaso we-roadshow edolobheni lakoBulawayo lapho abhodabhode khona echasisela abantu ngenjongo yebandla lakhe.